kungabe kuyinto enhle kodwa ungakhangela ke umhlaba wonke jikelele amazwe namazwe alokhu esiya kancane kancane evala into yokubhema igwayi sifuna kwezinye indawo khonapho okhona e-United States igwayi kalibhenyelwa nje yonke indawo mahlayana futhithi ngezinye indlela ibhizinesi yegwayi leyo iza kuya ilokhu isehla isiya phansi kusiya ngokuya kwesikhathi but okwakhathesi-ke mbona ngani hayi ngenxa yokuthi izimbabweke lilizwe vele eliswelayo ilizwe lemisweli kutho ukuthi-ke ngezinye indlela singathatha-ke yona i-advantage yona leyo kumbe sithathe amathuba wona la ukuthi thina silimelelo bayi kwenzela ukuthi sithole inzuzo engathuthukisa ilizwe kuhle-ke khonokho
kulabalimi abatsha abavela emathebeleleni north la kumaswingo lezinye indawo lapho ababengalimi khona igwayi kuqala ubona ingani isilimo lesi singathuthuka kulezo zigaba
ngakuwumuntu odinga imali emhlabathini kambona ukuthi-ke kulesizalo sokuthi singathi thina abantu laba abangalimi igwayi ngoba abakudinga imali nxa kuyukuthi kona-ke imali iyatholakala egwayini abantu siyeke siyabakhuthaza ukuthi hhayi okwesikhathi esifitshaniso neso nxa kusesenabantu abalithengayo leli gwayi kasilimeni lanxa-ke sisithi ukuthi igwayi lidala kumbe livela kumbe liza le mkhuhlane enjengekhensa okuqakathekile nje ukuthi sithina abathole imali kuwukuthi izulu likhona njengalo nyaka sibithi hhayi ngibona ngani-ke la manzi nxa kuthi akhona ngoba igwayi phela into efuna amanzi ezulu into efuna amanzi okuthelelwa lapho kulamanzi khona okuthelelwa ungakhangela ukuthi-ke ngesikhathi sisalima saziwa ngokulima kakhulu lapha ezimbabwe besingakhangelelanga isilimo esisoda besikhangelele izilimo zonke ungakhumbula-ke ikakhulu umuva lo sikhuluma ngawo lawo ngomunye ongatholisa inzuzo nxa kuyukuthi uhulumende uphethwe ngendlela eqondileyo i-GMB ile mali nayo eyokuthi itheki ibhadale abalimi anxa bethenge umumbu njalo siwubona umumbu nxa uwuthi ulinywe kakhulu uyaceda indlala uphinde ulethe-ke yona leyo imali esikhuluma ngayo evela ngaphandle kwamazwe i-foreign currency ngoba sikhangele ukuthi yonke iminyaka ngomnyaka i-World Food Program ilakho ukudinga umumbu emhlabeni jikelele ngiyambone-ke thina nxa sesilamba khonapho umumbu uyawuvele katshani uzivele kubo-brazil kathese sibona uvela uzivele kubo-south africa nakubozanje isilimo esinjengesoyabeans isilimo njalo esinjenge-wit yokwenza isinkwa silentengo enhle kodwa ngenxa ukuthi silo msebenzi omningi abantu bayawubalekela wonalanga umsebenzi kodwa isilimo esihle izilimo ezinhle ezingathuthukisa ezomnotho yelizwe ezingatholisa abantu.